Siyabonga Sandra. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 30 ngoMbimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa zithi zilokhu zidlela evalweni ngodaba lwama-permits.
Loko sakukhuluma ukuthi bazo-aplayela incwadi lezo bese-South Africa, okungazange kuvunyelwane khona ukuthi kuthiwe wonke umuntu nxa i-permit yakhe se-expayile, abantu babuye kuphela bezogxotshelwa ama-passport abo ku-renew ama-permit.
Izakhamuzi zedaluka eLupane zithi abantwana lababalisi abahlala esikolo sezwa ngendaba kulindawo bahlukuluzwa ngokucatshangelwa ukuthi yimikhoba.
Bathi baqala ukusazwakala kungemsindo, yomsindo lwana uzwakala engaphezu kwendlu, ukuthi sihlathi ungena uphakathi. Xa ungena phakathi ngomunye uzowaphakama wathina kwathina kuvula isivalo sakhe wangena wawuhlaba lowo mkhosi, kwabizwa abanye abanye bamthatha waba nabo.
Siza kuzwa ingxoxo esiqhubela umnumzana Edwin Ndlovu osanda ukuthiya ibandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe elisebenzela kwele South Africa lithi lilokhu lisesabela ukulahlekelwa imisebenzi kulandela umbiko osanda ukwethulwa nguhulumende walelo lizwe okuthi kufanele bayidindisa kutsha incwadi ezibanika imvumo yokusebenza kulelo lizwe ezama-permits bekwele Zimbabwe. Umnumzana Ngqabutho Dube ongomunye wababexoxisana lohulumende weSouth Africa emele izizalwane zeZimbabwe ekucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube uthi lokho ayisikho okwavunyelwana ukuqala.
Lokho sikutsho ngesizathu ukuthi kulama groups angu 3 abantu ababe apply ama permit. Kulabantu bokuqala ababe lama South African IDs abathi behlela iminyaka eSouth Africa. Kwathwala ngaleka ama South African IDs abaye authentic kodwa bathule ngendlela ezingalunganga. Njengaso ma South Africans bazathiwa ama permit. After 4 years bazo apply futhi for ama permit bese South Africa. Nxa umuntu esebenza i permit renewed. Kube sokusiba labantu ababe lama asylum documents kodwa kukhanya ukuthi ngama holidays babehamba beseZimbabwe ngoba nxa le asylum document kawuvunyelwa izwe lakini labo bantu labo bathuthwa lokuthi babisele back ama asylum documents ba apply la ama permit njalo ama permit la after 4 years anga expire bazabe ba apply bese kusiba nalabo vele ababengelalutho ba apply ama permit bawathola ama permit yikho ke okwakuvele ukuthiwe ukuthi nxa umuntu elokhu esebenza uzabuye abuyele futhi e-Home Affairs ese-South Africa ayirenewela i-permit yakhe. Kodwa okuzaba luhlupho kuyilo ukuthi wathola i-permit maybe after a year or two abe selahlekelwa ngumsebenzi. So kufika isikhathi sokuthi a-renew i-permit kube sokhawunti kasebenzi. Ngobe sikwazi nxa sokuthiwa ababuyela eZimbabwe bayi-aplaya sebezoconsider abantu labo ukuthiwa balama-special skills, hhayi mina ngisebenza engadini kumbe ngisebenza emarketing i-domestic work. Kuzaba nzima i-South African government nxa isenza njalo ukuthi ba-renewele ama-permit abantu abanjalo.
Kumbe alisakhulumanga ngakho lokho ukuthi abantu baza-aplaya bengaphi?
Lokho sakukhuluma ukuthi bazo-aplayela incwadi lezo bese-South Africa. Okungazange kuvunyelwane khona ukuthi kuthiwe wonke umuntu nxa i-permit yakhe se-expayile abantu babuye kuphela bezogxotshelwa ama-passport abo ku-renew ama-permit.
Lo mnumzana Ngqabutho Dube ongomunye wababexoxisana lohulumende we-South Africa emele izizalwane zeZimbabwe ekucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kudaba lwama-permit. Obeyisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ochiyeleli bandla kumalanga ambalwa edluleyo uthi usahlolisisa ukuthi iliphi ibandla elilohlonzi angamanyana lalo. Umnumzana Ndlovu uthi akusiqiniso ukuthi uselilunga lebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai njalo okwakhathesi usaziqhubela inhlelo zakhe zamabhizimusi lezifundo.
ngipolitician, ngizahlala ngipolitician, ngelinye ilanga ngizaphenduka kupolitics. Uma sengiphenduka ngizakhangela ngomumo yabukhona ngaleso sikhathi ukuthi ngingangathi, kodwa kuliqiniso ukuthi ibandla lezane leli vulele izinto eziningi elizweni. Yikho-ke hhayi, la amanye ngakhangela ngibona ukuthi ba-ofane bona njalo kule democracy, ngoba okukhangelayo kulama kuthiwa ngesilungu ngama-minimum benchmark, ekuthini kakula kudlwangudlwangu, ekuthini kusetshenzwa ndawonye ukufuna ukukhitha izanu, ekuthini kule capacity njalo yokukhipha izanu. Ngoba la i-capacity iqakathekile ukuthi xa usikha enkonxeni amela ungikhe i-teaspoon, kumele ukhe ngomgqomo ukuze ukuthi uqedeke ukukhipha amanzi la akhona-ke edramini.
Ngabe kukhona na okusolileyo kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Watchman Ncube, akubanga le ngxabano na?
Hayi, ingxabano ayibanga khona. Ngisho akula muntu engixabane laye, laye ngikhulume laye-ke ngingakathiyi ukuthi hhayi sengifuna ukuthiya la nqanje ithengise ukudana, kodwa-ke bongasela ngenye indlela. Bonke onhlanhla dube besebenza sonke othiwayo, ngenelisile ukukhuluma labo lo chairman we-province ngabazisa. Shiyela nje lami ngimsulwa lezanto eziklini nje ezingangcolanga, ngithiye kuhle. Ibandla likhulu okudlula individual. Umongameli walo nxa engathiya uvuka sokukhetha omunye, wathi mo mina-ke isikhulumeli se-province akobulawayo. Ma ngiphumile, baningi abantu okumele bangene khona lapho njalo abazangena baqhubekise le msebenzi phambili. Mina enxeke ngabonye omunye umuntu ongasebenza ngcono okudlula mina. Yikho-ke hhayi, ngikhole ukuthi-ke bangawiphenwa yikuthi mina ngiphumile. Baningi abantu abakhona bazosala bethwala umsebenzi lowosa phambili.
Inhlelo zakho lezo ezokulima uziqhuba ngaphi, njalo wenza ziphi izifundo?
University okuthiwa iZimbabwe Open University, ngenza izifundo ze-English and Communication. Bese kusethi ukulima sile plot lemuli lapha eKensington, yikho siyalima amahanyanisi, ama-potatoes, lokufuya inkukhu. Naye omunye njalo ebhizinisi encane e-driving school emoli. Yizi zinto-ke ngizabe ngizikhangela-ke kwakathesi ngesikhathi-ke ngiphumile kwezomba ngazo.
Lo mnumzana Edwin Dlovu obeyisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Watchman Ncube obekhuluma ecingweni ekobulawayo. Esigabeni sethu lapho esilethulela khona ezivela emaphandleni ngesonto viki zonke, izakhamizi zedaluka eLupane zithi ababalisi labantwana abahlala esikolo semfundo ephezulu kulindawo esezwa ngendaba bathwaliswe ngamagabha avuzayo ngokucatshangelwa ukuthi imikhoba kanye lethongo osokubangele ukuthi bedinge ezinye indawo zokulala. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo lubikwa luhlangene kuthange lezakhamizi kanye lababalisi labantwana abathinteke ngalolu daba. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka, ubekulo umhlangano njalo sichasisela okunengi okwenzakeleyo.
Nxa ndingaqathanisa kahle kahle from kubogandangula primary somgoro kusehla njalo kundova ngani bayahlukumeza abantwana babantu phakamisa umatitshala khonaphana ayi-7 achasisa ngendlela okwenzakala ngakhona. Ngoba bathi baqala kusazwakala kungemsindo, umsindo lwana uzwakale ngaphezu kwendlu usisehla sungena uphakathi. Xa ungena phakathi ngomunye uzowaphakama wathina kwathina kuvula isivalo sakhe wangena wawuhlaba lowo mkhosi. Kwavizwa abanye abanye bamthatha waba nabo kanyengani kula abantwana besikolo vele labo balala labo titsho ezindlini khonapho abahlala khathana izindlu ama-F14 kule zindlunyane ezikhona. Bathi hayi into le besingayinanzeleli ngoba amagesi abekhona silala nje sitshaye zidlala i-music kodwa kathesi ngokuhamba kwamagesi sounto khona sokuphezu kwamaendlela ngoba kasisalali kuma nje abalali khona vele esikolo balala endaweni ezikhathana lapha kule senlusingona balala esenlusi. Bathi bona bahlangene kwi-SDC yesikolo ngesipane phansi basebebiza izinkokheli zabo osobhuku ngatsho njalo ngibona ukuhlaswa lapha ngokaderitheya osobhuku ewadinethi lapha ngibona bayi-28 nxa ngibaqathanisa bonke bahlangana wabona kungamandla aphezu kwabo into ekhona izwakala nje kubinyezelwe ngolwesithathu kathiwa ngolwesihlanu wonke umuntu ebekhona aqala umphathi wesikolo wavika ngohlupho ukuthi abantu abakhe babuya bavika kuye ngezika kwasokwetheke baphakame labo bethu phakathi komphakathi sababuza leyo mbuzo kuuza ukuthi ngiyali kuqale nini kumbe liyasigcona njenjani. Hhayi, kwakhanya ukuthi ngamadoda amadala angiye wakhuluma amanga liqiniso lilikhona bayahlukumezeka ngesiga sabo ndlova khonaphana esikolo
bebebizile na iziphathamandla zikahulumente.
Ye, khonapho sikhonapho sizame imizamo yonke sagcina sicela yena u-headmistress sayindoda akusiphakamise mama esibeka kuyena lowo muntu esifuna ezisiza. Wathi nanoo mina kangikho lapha mana ngizomkhulu wami. Umkhulu wakhe wasemukela wakhithi wazofika wafika-ke wakhuluma lata abadala wathi hayi thina njengemini sivele kasiphatheki kuko ina njengecommunity yini lifuzeli bubone yikho lali njengabadala kwamba besichile nzima ukuthi manje senze njani ngoba kuhlala imithi yakhona bayahlala labo bodwa mabuya futhi kwesibili eke sikhuluma ngento enjengalanto yokuthi yena solution bani i-solution yakhe yena ingcono singasiphiwe into yethu masinya ngokushesha sibe sesimbikela-ke uplan B wethu ebesekhululeka abantu abake kodwa hhayi ukubalule ukuthi abantu abake ngabaqhubeke befundise nxa becacileyo ndawo ezicatha ngabacathi kodwa abadala beqedeni kanyengani into yakhona sivumbuvumbu sili ukuthi yena kuyinto vele engazange yenzakale ngoba la uyathi ukuthi yena uyabuzile kwabanye ukuthi kathi manje edwala kwakuzwakala njani ezwangendaba bantu bade naye lokhu ngamanga ngoba ezwangendaba asikwazi isekondari enkulu kangaka
liphethe ngaliphi kuyini osokumelelwe kathesi
kathesi kuloo ndoda othiwa uyabamba lapha utholakala tha usemanasa kusesemphulu ngabe emnyekweni wenkasi iyatholakala leyo ndoda bazamene emzamo yokuthi bethatha amafoni akhe bemthole onguye omncede futhi vele ephakameni yedongamuzi kehlupho olunjalo so ngimzama ukuthi yena efike lapha katshelwa ukuthi ndoda yena unguye osezasitshela ukuthi yena kukhona yini ngoba khona lapho kuzwala yona lizwa ukuhlala khona abantwana bonabo abaningi kwakuwakwaba lo titsha wayehleli kwakushona inkosikazi yakhe so kulezinto ingabe zindili ithonga liyawezwakala lihambahamba nako khonokho izinto wabo abakutshoyo ukuthi kuyahlukumeza kubakhama abantwana kuzenzana into ezithinele emsindo kukhala labantwana kuningi vele kwenzakala nxabe kubala
lowo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhonale elupane Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwengoma uhlelo isilikhethele zona siqala ke ngengoma This is the Cult of Snap ingoma engitshayele ke uMakhobanda ukhona le esizinda
Hey, memuna tube, kizo
lilakho ukusithumela ke ingoma elifuna silidlalele zona emoyeni ku 0012024650318.
To go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a ride.
Sigqiba-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma kaThomas Mafumo, ingoma ethi yona Corruption. Lilale, asidibaneni njalo kuviki ezayo. Igama lami nguChris Kande.
Isikhathi asavuma uba siqhubeke sisonke singakehlukani esikhangele ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe zithi lokhu zidlela evalweni ngodaba lwama-permits. Izakhamuzi zeDaluka eLupane zithi imikhoba ihlukuluza abantwana nababalisi abahlala esikolo sezwangendaba kulindawo. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga. Ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC. 7-